inhlanganiso yamazwe awe Africa ye African Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu owe ordinary session of the assembly of the heads of state and government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhla ka 28-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala e-Ethiopia ngemva kokusuthunyelwa intambo zombuso kowayengumongameli uMugabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo lolu hambo bethi luqondile kodwa kuzakuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMugabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka yikuthi lokho umongameli azafika akutsho uza kulandela na esephenduke ekhaya.
AU is a good platform, Sibili. I-platform e-right, njengoba sinanzelela ukuthi kuyabe kulama-presidents angafika-60 kumbe ngithi kuyabe kulabameli abangafika-60. Okutsho ukuthi i-platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe. Kanti okuqakathekileyo ukuthi khonokho esifika sikhulume khona ngale yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Bekuqakathekile ukuthi akhulume ngobuciko, akhulume nangobungcwethi, but bonke azwakale sibili acace uma esekhona ngale ku-summit AU kuma-African countries. Njalo phela siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kuthiya isihlalo uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukela kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelise ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi laphakathi kwamahlamithi wonke ayewayethekelela ehamba esiya kiwo wayezwakala.
Evumelana lo moyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-This Constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Ubaba uMnangagwa lapho njengo-president wethu esiye African Union okokuqala ngimbona sibili e-under pressure to justify i-existence yakhe njenge-president ezamakhetha khona iZimbabwe njalo ethengisela ukuthi iZimbabwe isi-ready ukusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree uMnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kukamongameli e-Ethiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo i-Africa Union ayinamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungula i-African Union uRobert Mugabe. Kulapho uzulu wonke akhangelele khona isimilo umongameli Mnangagwa azasiveza mayelana ne-African Union. Futhi khona i-African Union ivele yona nje yinhlanganiso engela into engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
UMnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga e-Africa Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMugabe.
As a person is going to be very difficult. Kuzakuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMugabe bebemprotectile for such a long time. Yikho-ke uma efika kuzabe kumkhathaza. Abanye bazamkhangela ngamaqiniso angalunganga kodwa eventually yiclub base yababusi bazanamukela.
U-ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka womumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umongameli uEdine Nangagwa uya e-African Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu, but sinothi vele ubaba akafika khona ngani. Of course siyakwazi awusiwo umhlangano wangukhona wakhulume nendaba yomumo womkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sinothi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni, uMnangagwa usethekelele amazwe awezwekazi le-Afrika abalisa i-Angola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa neZambia emizameni yokukhulumisana nalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Sikhuluma kanje usemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho emazweni omhlaba edolobheni leDavos kweleSwitzerland oweWorld Economic Forum okulohambo lwakhe lwakuqala emazweni aweEurope. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.